kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli, umokezi lo okhulumayo Dumani ngene endaweni yaseplumtree. Namazwe sikhuluma ngendaba le e-coronavirus. I-coronavirus leyo ebhasinteyo kobulawayo. Angivumelani lesikhulumileyo ukuthi abantu bakobulawayo bazenzisi. No, abazenzisi abantu bakobulawayo babedinga impilo ngaze bavayela endlini. They'll die. Bayophila kanjani? Akunamanzi, akulakudla ezindlini zabo. So bayabephume badinga ukudla. So abantu abakhuluma njengesikhulumilezi nabantu abazihlayela kuma-comfort zone bangaziyo lokuthi kuthiwa uma kuthiwa kulamanzi ngoba kulamagesi kushona. So akayitela abantu bezame impilo nanxa kukhona ukuthi bamele bezivikele khangalozuphi ukuthi banjani. Akakhulumi ngabo, ukhuluma ngabantu ukuthi ngabantu abo ukuthi ahasling life. Ozubhuka labo uthola kunama-line angayenziyo, kunama-standing, yonke into le abantu abacabangela abantu. Bebe ngabantu abaphila kule planet esiphila kiyo, unless ukuthi baphila kwenye esingayaziyo. But uma bephila kule esiphila kiyo, hayi, abacabangi kakuhle ngendaba leyo. Akusiyo ndaba yokuzenzisa le, indaba yokuthi uyakuzama impilo. Ngiyabonga.
Bazalwana balimi ma-farmers abasemarizeve emaphandleni lemapulazini, kambe lingazwa njani umuntu othiyekele ugeza ngesepa ilaksi gesha lezinye zonke lezi ethi geza ngenkunzane? Ngikhuluma kakhulu ngogatshompo. Abantu sebekuthiwa basebenze nzima njengezigqili bebuyele emuva kuma-1890 lapho kwafika khona amathiwa ngo-1893. Abazali labo khokho bethu babelima ngesibhakela besebenzisa izingodo. Khathesi sokuthiwa sibuyele 150 years back, abantu basebenze gadalala ngenxa yokuthi bafuna imfihlanyelo ye-5 kg. Mashabe Zulu mbe sajayela ukuphiwa kufunzo, into le iyabulala. Ugatshompo lo uze liqeda du ngoba vele libulawa ngamathambo, i-anthracis, i-BP, imikhuhlane yonke sokuthiwa liziqediswa. Lilale kahle, livuke kahle, linakane, hhayi kusetshenziswa njengezigqili. Yimo wenu ijazi elindizayo.
Salubonani balandeli be-Studio 7, lani bophathisele le-Studio 7, siyabonga ngokukuhlelela izindaba elisinikeza zona ezimnandi. Ngiyakubaba lothi Makhuphe ngumthengisi. Makhuphe ngumthengisi wathengisa abantu. Lapho uJoshua Nkomo ngumthengisi, kusola kudala likhuluma labomzika zathi bathengisa, bethengisa ilizwe. Dinganini phela owena ongasomthengisi? Sinamanzi ithokozani sihambalayo. Sihambalayo ngoba kakula muntu ongabizwanga kwathiwa ngumthonyisi. Ngitsho layo uJoshua Nkomo wabiziwa ngokuthiwa ngumthengisi. Ngiyamthuka ngalokhu lalokhu 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 ngezinhlamba zonke. So lathi ningaze limthuke njani? Ngamthuka lathi ye lingena emabhawa, ye kwathini ithini kalo sithi ngumthethi? Hambalayo enjalo. Hambalawe mama Thoko, sinadokotela silawe. Siyakusekela ulabo baba abakusekelayo, labo mama abakusekelayo. Awe Thokozani, asikuthi bangaze bethi ngumthengisi usilawe. Ongasomthengisi ngubani? Uphi ongasomthengisi? Usitshele nini sibe kwazi ukuthi ongasomthengisi ngubani?
Studio 7, ndinjani? Okhulumayo nobaba uSigadula kugokalanda eMatswana. Bakithi nginombuzo lapha ukuthi kanti kungani abantwana sebexoshwa ezikolo kuthiwa kababisa ama-R100, bathi bona imali ama-RTGS kawathengi, bafuna ukuthenga ama-PPE, zento zokusanitizer lokunye okufunekayo kwesikolo. Izikolo zonke sezifuna ama-rand kumbe ama-US dollar. Are we now a colony of South Africa and the United States of America? How come most of the things that are sold in the shops, they are paid for in US dollars and their rands? Why? Because the US dollar is a surrender. Because it's not for me, it's only that. but it's a little smoothly, but with the tattooed, US. Ikasi kunamarandi kunama US umfana yebisinkomo nawa mbadala amarandi ama US awumtholi unkazana asebenza endlini yafana so government man must swallow their pride and just accept the truth just to arise once and for all
Labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318